So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Mpalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayinwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Amalunga enhlanganiso ezimeleyo ebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo. Sokungani holiday, uthola abanye bethadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakuboni ukuqakatheka kwe-Unity Day. Ngoba sikhuluma njengalokho kwalumnyaka, sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abafoma zabo.
Lamhlanje ke bekulikhefu lelanga lokubambana eleUnity. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana isenziwa izanu le-PF Zapu asibancedanga ngalutho empilweni zabo. Kuwoza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculo, silomculi odume ngomdumo we-Afropop le-disco. Ukhulekani bethule wazakala ngelokuthi Cooksman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yebhejuli kaZulu atshengisele kobulawayo lamhla ekhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kwenziwe ngelanga lapho okwalobelana isivumelano sokukhumisana umlotha phakathi kwebandla lezanu lele PF Zapu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abatshengisele emigwaqweni bathe akusoze kube lokuthula eZimbabwe nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bengalungisisanga udaba lwegugurawundi. Umqondisi wenhlanganiso yebhejuli kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ohlangane labantu eStanley Square sebeqede ukutshengisela emigwaqweni uthe inkonzo abayenze kuleyo ndawo ijonge ukukhumbula abantu ababulawa livuyo le-5th Brigade labesifazane abadlengulwa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Uthe lamuhla yilo usuku lwabantu beMathebeleland lokuthi bakhumbule izihlobo zabo.
Ilanga leli namhlanje lilanga lokukhumbula abantu beMandebeleni abeZimbabwe abafayo kusukela ngo-82 kuze kuyefika ngo-87. Singathi ilanga leli lasayinwa ngegazi labantu beMandebeleni.
Unkosikazi Patricia Chabalala omunye obetshengisela uthe akula manyano phakathi kwebandla lezanu PF lezaphu nxa uMnangagwa engalungisanga udaba lwegugurawundi. Uthe kusobala ukuthi umanyano wamabandla la wenzelwa ukuthi kuncindezelwe isizwe sikamthwakazi.
Ye, asina unity esiselebrethayo ngoba abantu bakithi babulawa, njalo akudingeki ukuthi sikhumbuze abantu ngakho.
Osakhulayo umnumzana Marvelous Ndiweni uthe kukhatshana kakhulu ukuthi kube lokukhumisana umlotha nxa kungaqondiswanga udaba lwegugurawundi, njalo abasoze bathola ukuphumula nxa amathambo ezihlobo zabo elokhu esabalele egangeni.
Amazwi kaMnangagwa lawa awuthi bygones be bygones, hayi uyazisomela, unless and until sibe lejustice abantu abayizigugurawundi babotshwe, ikube leqiniso indaba leyo ikhulunywe ngayo, ama-families a-affectwayo akhomba sethwe, sibe lama-rape burials abantu bangcwatshwe kutsha, abalahliweyo bonke bangcwatshwe kutsha, sithi khona kula gugurawund indaba yegugurawund yasezivalwe.
Uthe kumele kube lohlelo lokukhuluma iqiniso ukuze kwaziwe ukuthi kuyini okwenzakalayo labalamacala okubulala abantu bathonisiswe. Umuyi uJoshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe balobelana isivumelwano esibizwa ukuthi yi-Unity Accord mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulandela ukulwiswana phakathi kwamabandla la, Kabe esithi uvimba amalwe cacha ayesithi adlelana lebandla likaNkomo. Igugurawundi kubikwa ukuthi yabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983 kusiya fika umnyaka ka 1987. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe kodwa akazange axolise ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudaba lunye. Iningi labantu emhlubulweni wesigaba seMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yiZanu PF lezaphu asibancedanga ngalutho empilweni zabo, njalo ilizwe lokhe lathola uzibuse. Abantu bathi ukuthula abakaze bakunambithe kodwa bakhangelele okungcono kwelakusasa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga ebandla lezaphu athatha isikhathi eside ukuphuma kusivumelwano somanyano we-Unity Accord besesabela ukuba owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe angayiphinda into yakhe yokubulala abantu mahlayana. Ibandla le-PF zaphu langena ku-Unity Accord ngompalakazi 22 ngomnyaka ka-1987. Lebandla le-ZANU-PF kuyindlela yokuvikela ukubulawa kwabantu mahlayana libutho le-5th Brigade elalihlome liphelele. Izaphu yaphuma kumanyano lo ngomnyaka ka-2010 ngemva komhlangano we-Congress ngoba babengene kulumanyano ngemva kwenye njalo i-Congress. Owayengumongameli uMgabe labanye bakhe ababalisa osengumongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa, uSidney Sekeramai, uParence Shiri, uConstantine Chiwenga labanye babulala abantu abadlula inkulungwane ezedlula amachumi amabili i-20,000 eMathebeleland laseNkabazwe. Ekhuluma leStudio 7 mayelana leUnity Accord, uNkosikazi Monica Ncube uthe bathwele nzima abantu abasebenzi njalo abanazithupha yikubamba nabani okuletha inkethabo etshabi lendlala.
Konke lokho kwenzakalayo mhlaka 22 December kungenxa yeUnity eyaba khona phakathi kweZANU-PF lezaphu. Mina ngokwami mbona ngani sokulihlaya nje, sokulizaba nje, akusela nto eqakathekileyo ngakho. Engunanzelelayo ukuthi abantu sebesenza nje umbuthano lowo sokungani iholiday. Uthola abanye bechadisa, uthola abanye besenzani, kodwa angisakubona ukuqakatheka kwe-Unity Day. Ngoba sikhuluma njengalokho kwalumnyaka sokwaphela vele kwe-Unity. Ungakhangela kathesi labantu abangenileyo embusweni abalandaba labantu abaforma zapho.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthe leli langa le-Unity Accord liqakathekile ngoba laphephisa ukubulawa kwabantu.
I-Unity Accord iqakathekile kakhulu ngokuba kwaba losuku umhlaka 22 December 1987 olwamisa umbhuqazo wawuqhubeka ubeka kuzange kwenziwa leyo nto kwakuphela abantu du. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu ngalolu suku babheke emuva, bakhangele emuva, bakhumbule lapho sivela khona, bangakhohlwa ukuba kwachitheka igazi eliningi kakhulu, kwafa abantu abangelacala, izingane, omama.
UMnumzana John Zolani Dlamini umabhalane jikelele wokuqoqwa kwenhlelo kuzaphu uthe kabakho ku-Unity leZANU-PF njalo lesi sivumelwano saba yi-ceasefire yokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Thina sikuthatha ukuthi kwaba yi-ceasefire yokukhathi lapho abantu bakithe eMathebeleland abaphumula khona ukubulawa i-5 Brigade ehulumende. Abantu be-Midlands lapho kwamakhona ukuthi bangabulawa i-5 Brigade ekahulumende. Yiko ke sekusayinwe lelo phepha elingahlonitshwayo yithi saphuma sada sibuyele entweni ibivele iyiyo ngoba linto besingayingenanga. There was no goodwill ku-unit.
Umnumzana Kenani Ncube obona ngezomvikela kubandla lezaphu uthe i-Unity Accord yadalwa ngemva kokuba umongameli uJoshua Nkomo esekhonjwe ngombhobho ngakho iyize.
I-Unity Day leyokuthi ingabi khona mina ngithi ivele kayikho ayizange ivele ibe khona ithola nini yaba khona ngenxa yokuthi umdala uNgomo president wezaphu wase kufaka umbhobho ekhanda lakhe ukuthi ngaphandle ukuthi wenze unit abantu abe maTheveland supporters ezezaphu regardless ukuthi maTheveland umashonaleni umbhobho la ukhona ekhanda bayahamba
ethi iUnity Accord ayilethanga ntuthuko kodwa abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe yibo abaqala ukugcwala emandebeleni baqala amabhizimusi kusiba nzima kwabalapha ukuthi bakwenze lokho
azange kube nempumelelo izinto ngapha emathebeleni lemiglens azange zike zitshengisele ukuthi ziphele ziyangaphi but into esayibonayo yikuthi kwase kulethwa abantu abanenge abavela kwamanye ama regions sebezogcwala lapha bevula ama business be employ abantu now as if lapha eMathebeleni the part of Midlands abantu kabakho kwaba lobunzima ukuthi uthole iloan yokuthi uvule ibusiness so iunit really azange siyibone ukuthi kanti ivele sibili uncedo lwayo kungaba kuyini
amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole yena ubike ukuba iUnity Accord yaletha ukumiswa kokubulawa kwabantu ngakho ke lelo langa liqhakathekile loba nje izaphu seyaphuma kulowo manyano kulandela ukuxega kwaleso sivumelwano
siyalijabulela kakhulu ilanga leli eleUnity Day kodwa njengoZulu omnengo weMathebelelendi isikhalazwe sasilazo ikakhulu sikhangela ingqubekela phambili ebesingelayo sasikhangelela ukuthi singathola iunit okulandelayo kuzaba sinhlelo zentuthuko ezizathuthukisa indawo zakithi silokhe singakakutholi lokho ngakho lanxa silijabulela usuku lolo kodwa sithi hayi kasiboneni phela izithelo zentuthuko
lamuhla iZimbabwe inanza ilanga leUnity Accord kodwa uZulu wakobulawayo uthi akukhanyi ukuba kulesivumelwano esinjalo nanku amankampani savalwa ezweni akula zikolo akula madamu izibhedlela imiduli akula mpilo abantu bayalamba lezwe alilamali ngakho iUnity Accord bani elenkethabe chabi njalo ezinye izizwe zeyisa zithuke ezinye izizwe kuthi labalwa impi yenkululeko bengaphansi kwezaphu bayabandlululwa kukho konke okuhle ezweni ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
ukuhlaziya loludaba olwesivumelano seUnity Accord usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umkandla uthi sekulempawu ezikhomba ukuthi isivumelwano lesi singahlonitshwa phansi kombuso kamongameli Mnangagwa
siyakhangela okwakuqala kuarmy amagenerals lana khona laphana izibra liyani sibe sesikhangela ke ngapha ngakupolitical side ye silaye laphana uObet Mpofu lo Simon Ikhaya loKhembu Mokhati obo laphana nalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana nalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha emadebeleleni o izaphu on its own njengezaphu so umehluko lona lo khona wona lo bekhona lo ufuna ukuqiniswa ngokudiliza ukuthi kudilize ibaleli idizani ukudiliza ibaleli idizaphu kusala uPF kuphela abantu bebe patriotic front as from now onwards ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengokomgabi untrained person sokuthiwa khona uleader i-liberation movement engazi isifakoli ngento zakhona esiza nje kuphela ekholisa khona kana nje ayekwenza nje ukwezithiwa zakhe lezi kodwa nje political and then strategical ukuunite abantu umuntu lwana kade ligovu
uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho kungadala umahluko bani
I think president is akhangelisisa njalo izinto emapholiseni ngoba phela vele amapholisa wona vele ayibanjwa yiwomafenzi yakhona ayibanjwa yilokhu zele yizapho kodwa ke embuthweni laphana uValerie that's from Zipra ukhanda umwonza from Zipra umama lowu nasithindovukazi ekeMnangagwa so uAuxilia ubhodile ilizwe lethu ufikile eBulawayo ufikile eBhinga besibona nje isihlamba kuphela kulwana umama lwana sindizwa ukuthi ngugrace ngathi umuntu esitaradini ngendlela yena asiziphatha ngayo ebantwini
iningi selimelele abasekeli bakamongameli.
Kumele kube njalo ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le-constitution yona leyana ukuthi o-vice president bebe yi-2. Kumele khona khana kuvalwe lokhuyana i-patriotic front izaba lo-president ibe lo-vice president wakhe. Sokuphendile lokho. Hayi lokhu kuthi khona omunye izaba ngalisho ngazana omunye usekela ngolunye umhlobo lwana ngokuthi asineke si-unite abantu into leyana ngazabe isiphele nebantwaneni izasinya into enjalo. But abantu bangawazithi i-party yethu yi-PF. I-PF leyi iyi-motherboard kuphela ngaphi kuzandla le-Zipra. Lokho ukuthi ZANU ka-63 izaphi yikho kwehlukanisa abantu khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ongalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Oku-live talk lamuhla sixoxa ngomanyano webandla le-PF ZAPU leZANU njengoba lamhlanje kulikhefu lokunanza isivumelwano salumanyano esatholwa mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isivumelwano sokukhumisana umlotha kanye lokumiswa ukulwisana kwele South Sudan sikhangelelwe ukulotshwa sihle siqale ukusebenza ngelanga lekhisimusi ngomvulo. Lokhu kwenzakala ngemva kwenkulumo ebeziqutshwa okwamaviki ambalwa edluleyo phakathi kukahulumende labamhlamukeleyo ebezisenzelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Ele Taiwan lele Japan abikwa esebenzelana ukuthi kube lesivumelwano sokuqondisa umsebenzi wokuthiwa kwenhlanzi esigabeni sezihlengeni se-Mid Pacific Isle of Okinotori. Amapolisa abophewa engumphathintambo wezokulima umnumzana Joseph Made kunye lowaye ngumphathintambo wesigaba se-Midlands umnumzana Jason Machaya bebethesa icala lokungethembeki izolo. Lokhu kwenze ababe ngabaphathintambo kuba kahulumende kamnumzana Robert Mugabe asebebotshiwe baba bathathu. Omunye owesithathu waye ngumphathintambo owabotshwayo ngumnumzana Ignatius Chombo owayengumphathintambo wezemali. Bakhona abanye njalo abalezikhundla zaphezulu ababotshwayo. Okumqoka ukuthi bonke ababotshwayo bakhanya babesekela ixuku leZANU PF elithiwa iG40. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi ukubotshwa kweziphathamandla lezi kutshengisa ukulwisana kwabasekeli bebandla leZANU PF hathi ukulungisisa umnotho njengalokhu okuthiwo ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuhambelele ukuthi kuyeyini yimpi yezano abantu ababesilwa uMnangagwa uma nabantu bona laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi exoshe kuZANU. So ulwakho lokhu ukuthi bamcoca kuZANU uyakwazi into ababezenza as much as labo beseni bekwazi ayenza. So we should not read a lot into what is happening because bayafikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuyiwe emthethandaba akula nje enkulu ezenzakala but just try to fix them sokuthi konoko ababekumenza kona la ebazwise ukuthi lawo yenele sukubekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabotshwa bebe bangaki abeqembu lona lele G40?
engibona lapha ukuthi bazaba qeda nxa besimele sibize baqede party ila need party in fact ukwenza ukuthi kula ma-elections next year so that they show sacrificial lambs singakho ukuthi bakhona abanye abantu ukuthi ivota sebekhosile iflow bayangangalo kamnqaka so balutshana abantu abazabamnyama abazabotshwa but ambabone babopha bonke singakhohlwa njalo ukuthi wafaka nje i-monitorium ukuthi khona abantu abakhiphe imali manje kwelizwe bamele beyibuyisele leyo mali so lapho-ke athayimele ukuthi nje akhangele ukuthi abanye abantu engelawo macala abo but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha so ngibona nxaninxa ukuthi ufuna ukuwina elekthini ngabambisini ukuthi uyenza something ngento ecorruption day angababopha sibili bengamiganyana
manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo kungakutshengisani kwelakusasa lebandla lezanu p f
into ezabanceda ukuthi ezibabasela opposition ngoba ngithemba ukuthi bakhona abantu abazondileyo abakwezampiefu izampiefu ngitshonangisizwa abantu besithi iqinile mina umbono wami ukuthi kayiqinanga ngoba kuyaliwa abantu bayabophana kula ma-structures bazanceda nje ukuthi i-opposition ivele kayikho abantu bangabona ngale kuguquko nje kwezomnotho lapha sengabe sekuthiwa ngcono akusela amaphoyisa emgwaqweni akusela corruption bazambota emnankakho ngoba becabanga ukuthi hayi inhle kodwa-ke kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 nalaba abantu abahlukumezwayo behambe kuma-structures kube ne-boram sango so kunzimanyana ngibona ngani kuzabahlupha sibili ekufikeni emavotini lapha ngakuthiwa i-opposition iqinile njengenyaka yonke
alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Unkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu ummeli weMathebeleland North edalela ePhalamende owangena ngezikhundla eziphiwa abesifazane ukhaphe umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa Izolo ukwethekelela ibhinga. Injongo yalolu hambo lukankosikazi Mnangagwa ibingeyokubona intandane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi ukuze azibonele ngawakhe amehlo udubo olubhekane lazo ukwenzela ukuthi abone ukuthi engaziphathisa ngayiphi indlela. Unkosikazi Mpofu utshele uGainer Gumede weStudio 7 ukuthi unkosikazi Mnangagwa uphathele intandane lezi izipho zekhisimusi ezigoqela ezimnandi, amathoyi okudlalisa kanye lengubo. Ubuye wathi benza inhlelo ezichiyeneyo ezokuphathisa omama beMathebeleland North ukuthi bazimele.
Injongo kamama uMrs. Mnangagwa ibingeyokuyabona intandane, indawo lapho kugcinwe khona izintandane ebhinga. Ibhinga elingaphansi kweMarch North.
Litholene ekufikeni kwenu khona le bhinga?
Sifice ukuthi kule ntandane ezigcinweyo ngakwi-Church yeRoma, iCatholic Church khona ngale. Safica ukuthi kulabantwana abazintandane ababathatha khona ngale esigabeni sedinga. Abantwana labo bagcinwe khona ngale, bahlala khonapho kule ndlu lapho abahlala khona, abagcinwe khona. So umama badela nje ukuthi dala ikhisimusi labantwana abone njalo le nhlupho abamalazo njengabona abagcina abantwana.
Inhlupho elizibonileyo zihlanganiselani?
Inhlupho ezikhulunywe kabanzi kakhulu ukuthi kule mswelakalo kakhulu khona ngale ezokuthi njengamagetsi amalayithi bona njengabantu abagcine intandane abalakho kunene ngathi abale nzuzo ngakho ukuthi bazuze imali yokuthi bazibhadalele amagetsi. Ngakho-ke imali yamagetsi kuthiwa yiyo esiphezulu kakhulu, njalo la manzi njalo ayahlupha khona ahlupha ehlupha ngokuthi layo imali yokuthi babhadalele amanzi khonapho abajela khona abantwana indawo yokudala yinto ebathwalise endlini.
Lingabanceda ngani?
Thina esingabancedisa ngakho khona ngale kuma-orphanages yizinto ezinjengokudla. Umama ubaphile ama-food hampers abantwana laso isikole layo i-orphanage yona bebephiwa kuma-hampers aphana bembona nje njengoba kuyisikhathi sekhisimusi bebebaphiwa ingubo nokunye okungamathezi njengoba bengabantwana ukuthi badlalise lama futha okugcoba lamasepa okugeza bekukuningi ngokuyizinto umama baphathele khona.
Kulezinye inhlelo elizikhangeleleyo ezingaphathisa abantu abangomama ukubana bathole ukuziphilisa?
Sina inhlelo esizikhangeleyo njengabomama, sifuna inhlelo ukuthi umama enelise ukuziphilisa yedwa, angameleli ukuthi kumbe ubaba uyasebenza. Izinto ama-projects anjengokufuya impuphu, okufuya imbuzi. Khathesi uhulumende wethu ukhuluma ngokuthi kuzayenziwa uhlelo lwenhlanzi ukuthi omama bangenelise ukufuya inhlanzi. Enithemba kuluhlelo oluhle kakhulu ukuthi omama basebesenelisa labo ukuthi angakhepha ngebhodi lakhe khonapho kumbe ngekhaya, enelise laye ukuthi athele amanzi afuye inhlanzi. Inhlanzi lezana ziyabe zimphinzuzo ukuthi aziphilise yena le mbuli yakhe.
Alo ke ngonkosikazi Sikhanyisiwe Mpofu, isiphathamandla sebandla lezano PF engummeli weMathebelele North edalele parliamente, ubexoxa ecingweni ekwabulawayo lo Gainer Gumede oStudio 7. Akuza Friday lamhlanje kuhlelo lwethu liviki silomculi odume ngomdumo we-afropop le-disco uKhulekani Bethule owazakala ngelokuthi Cooksman. Asizweni umsakazi weStudio 7 u-Ezra Jesus Banda exoxisana laye.
UCooksman ubengumsakazi olodumo kwentoto ziyathunqa. Kwamanje usedume ngezomculo, kunje nje uselabalandeli abaningi. Kakasichazele ngembali yakhe ngamafitshane.
UCooksman kuhle kuhle abantu abaningi abamazi ukuthi nguCooksman, ibizo lakhe eliqondileyo nguKhulekani wakoBethule, azayelwa edolobheni lakoBulawayo empilo esibhedlela laphana. Nxa ngicacisa imfundo yami yonke ngayenza khonapha koBulawayo, kodwa amakatari kwaqalisa ngaqalisela edolobheni elibizwa kuthiwa yiDede.
Abantu abaningi bawujabulela umculo wakho Bethule, ngiwuzwa emcimbini emine ngineke ngihamba khona. Kambe ngawo ubiza usithini?
Umculo wami mina umculo engiwenzayo ngiyahlangahlanganisa, ngiyenza i-afropop, ngiyenza i-disco music, ngiyenza leze sintu. Ngathi ingoma yami yokuqala engayirekhodayo sengizimele ngedwa ngumaAfrika, abantu abaningi bathi ma-Afrika bambanani. Kwase kubuya-ke kulandela idlalade Ngizohamba, kubuya idlalade Let's Unite, kubuya idlalade Uliphindile Nyasarandi engayenza lo Denthanda. Then kukhona-ke ingoma la engathi khona ngithathe umculo wakithi wesiNdebeleni ngokuxubanisele house music, yikho kwaphuma khona ke ingoma lethi Vumelanisa Ngoma.
Hayibo, yakhathaza kakhulu le ngoma. Sadlala ngayo amakhisimu zambaro vilayo, lanamhla iyachisa. UCooksman lo, kanti yena vele usebenza lobani?
Sengisebenzela abaculi abathiyetheneyo ke kugoqela abadumileyo labafana-ke abasaqala. Kukhona kabafana abanjengabo-Unity umayuzo wabo achoose ngiyangasebenza labo, kubuya u-Conrad Siqubu we-South Africa, lamanye ama-rasta athiyatheneyo nje amabhendi athiyeneyo ngiyengasebenza lawo. Ngikhangelela ukuthi-ke kumnyaka ozayo ngi-expande ngokwenza ama-collaborations ikakhulu labaculi abakuzinga eliphezulu.
Sikuhlelo uHouse Friday silo Cooksman, umculo wakhe ulohlonzi bakwethu. Umnyama ozawo uzofikile, kambe ngawo siphatheleni weCooksman.
Uyabona Chisa, mina-ke kumnyaka lo 2018 umnyaka ozalandela ngikhangelela ukuthi-ke ngizaqina kakhulu ekusakazeni, ngoba ngingumsakazi futhi akithi ngoba ngelinye ikhono enilalo. Kodwa umculo ngizame lokho engiqhubekisela phambili, njengoba ngijhile ukuthi-ke ngizayenza ama-collaborations labanye abaculi. Yikho engikukhangeleleyo-ke khonophiyana-ke. Umlayezo engingawuthiyela-ke abantu abalandela umculo wami ukuthi bemelele into eziningi ezimnandi enizazenza-ke umnyaka ozayo. Kodwa nxa amathuba awokusakaza ivuleka, njengoba imisakazo ikhanya lokho ivuleka, bona nizaziphatheka futhi kakhulu kwezokusakaza.
Besuhlelo
nguhlelo ke Woza Friday, lapho ebesiluyethulelwa ke ngu-Ezra Jesus Banda. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Amalunga enhlanganiso yebhethu likaZulu atshengisele kobulawe lamhla ikhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni lithi isivumelwano sokubambana esenziwa yizaphu lezaphu asincedi lutho. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.